NgoLwesihlanu, ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, lukhweze intengo yepetulo ledizili isuka ku-US$1.44 ilitha ngayinye isiya ku-$1.51. UZulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma, lolu gatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yepetulo yaya ku-$1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku-$1.68. Ngamanye amazwi, idizili ikhwele nge-$0.17 kwathi ipetulo iyakhuphuka nge-$0.16. Ugatsha lwezera luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe i-Russia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku-$2.03 iKG ngayinye isiya ku-$2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele-Ukraine lele-Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwembadalo yezimota ezithwala uZulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhi sini kuye sinkweni kuye kufulawa kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele-Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungananzeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo nale athinga amavikaza into vele bezakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-awadi ama-civil servant salary increment. Increment ama-civil servant naturally kwi-economy yethu ile-inflationary pressure ngoba ibanika i-spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine yiwo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwedizili lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia la kwe-Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silamabhizimisi esingathi abalama-business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekulethayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezitshiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.